Ibandla lezano PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kweleBhilithane lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika intethelo lezindaba yeStudio 7 u-Israel Jesus Panda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka yinkulumo kaLord John Oz ongomunye umgcinihlalo wecommittee yamalunga ePhalamende eBhilithane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale le-House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathintambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBhilithane e-Commonwealth, umnumzana Patrick Stopford, othi eleBhilithane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe ngakuke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai, lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla le-ZANU PF, uPupurai uthi akula bufakazi okukhulunywa ngeleBhilithane.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka seluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oz kumele akwekele eleBhilithane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekhuthaza ukuthi eleBhilithane alithiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Thina asisabuswa yiBhilithane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikiwi ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU PF eBhilithane umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngemibiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizens for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBhilithane.
IZANU PF iyaziwa ngokubulala, iyaziwa ngokuhlukuluza, iyaziwa ngento zonke ezimbi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputhwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even le SADC iyakwazi ukuthi izalo izikiwi, izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lo mkhono welizwe.
Abomanyano wemazwe abuzwekazi le-Europe awe-European Union EU ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente weZANU PF lamabhizimusi adlelana lebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikathali lo mkhuba wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti eleBhilithane lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezithelo zomnotho lezi lonyaka. Ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele isitho sami eLondon, igama lami uYesu Jesus Banda.